UMateyu isahluko samachumi amabili lambili. UJesu wabuya wakhuluma labo ngemfanekiso wathi,
umbuso wezulu unjengo muntu oyinkosi owenzela indodana yakhe idili lomthimba. Wathuma inceku zakhe ukuba zibize abamenyiweyo emthimbeni, kodwa kabavumanga ukuza. Wabuya wathuma ezinye inceku wathi, chonini kwabamenyiweyo ukuthi khangelani, sengilungisile ukudla kwami, inkabi zami lokunonileyo sekuhlatshiwe, konke sekulungile, wozani emthimbeni. Kodwa kabananzanga, bazihambela, omunye waya ensimini yakhe, omunye waya ekuthengeni kwakhe. Abaseleyo bazibamba inceku zakhe, baziphatha kubi, bazibulala. Inkosi yathukuthela, yathuma amabutho ayo, yabulala labo babulali, yatshisa umuzi wabo. Yasisithi encekwini zayo, umthimba usulungiselelwe, kodwa abamenyiweyo kabafanelanga. Ngakho-ke hambani liye ekuhlanganeni kwezindlela, libizele emthimbeni bonke elingabafumana. Lezo zinceku zaphuma zaya ezindleleni, zabutha bonke ezabafumanayo, ababi labalungileyo. Indlu yomthimba yagcwala abahleziyo ekudleni. Inkosi yangena ukukhangela abahleziyo ekudleni, yabona khona umuntu owayengayembethe ingubo yomthimba. Yathi kuye, mngane, ungene kanjani lapha ungayambathanga ingubo yomthimba na? Kodwa yena wathula. Ngakho inkosi yathi ezincekweni, mbopheni inyawo lezandla, limphosele emnyameni ongaphandle, lapho kuza kuba khona ukukhala lokugedla amazinyo, ngoba banengi ababiziweyo kodwa bayingcosana abakhethiweyo.
AbaFarisi basuka bacebisana ngokuba bangamthiya kanjani ekukhulumeni. Bathumela kuye abafundi babo kanye labakaHerodi bathi,
mfundisi, siyazi ukuthi wena uqotho, ufundisa indlela kaNkulunkulu ngeqiniso, kawukhathali ngomuntu ngoba kawunanzi isimo somuntu. Ngakho sitshele wena uthini, kuvunyelwe yini ukuthela kuKhesari ingabe atshi?
Kodwa uJesu ebazi ububi babo wathi,
bazenzisi, lingilingelani na? Nitshengisani imali yokuthela.
Bamtshengisa imali, wathi kibo,
ngokabani lumfanekiso lalumbhalo na?
Bathi,
ngokaKhesari.
Wathi kibo,
ngakho-ke mnikeni uKhesari izinto zikaKhesari, loNkulunkulu izinto zikaNkulunkulu.
Sebezwile lokhu bamangala, bamchiya bahamba. Ngalolo suku kweza kuye abaSadusi abathi kakukho ukuvuka kwabafileyo. Bambuza bathi,
mfundisi, uMosi wathi, uba umuntu esifa engelabantwana, umfowabo kamngene umkakhe amvusele umfowabo inzalo. Kwakukhona phakathi kwethu izelamani ezisikhombisa. Okuqala wathatha umfazi, wafa, engelanzalo wajiya umkakhe kumfowabo. Kwaba njalo lowesibili, lowesithathu, kwaze kwaba kwesikhombisa. Emva kwabo bonke wafa umfazi. Pho, ekuvukeni kwabafileyo uza kuba ngumkabani kwabayisikhombisa lokhu bonke babelaye na?
UJesu wabaphendula wathi,
lituhile ngoba kaliyazi imibhalo lamandla kaNkulunkulu, ngoba ekuvukeni kwabafileyo kabathathani, kabendiswa, kodwa banjengezithunywa zasezulwini. Kodwa mayelana lokuvuka kwabafileyo, kalifundanga yini okwakhulunywa kini nguNkulunkulu esithi, nguNkulunkulu ka-Abrahama, loNkulunkulu ka-Isaka, loNkulunkulu kaJakobe na? Kasuye uNkulunkulu wabafileyo, kodwa ngowabaphilayo.
Kwathi amaxuku ekuzwa lokhu, amangala ngokufundisa kwakhe. AbaFarisi sebezwile ukuthi uJesu bathulisile abaSadusi, babuthana, omunye wabo isazumlayo wambuza emlinga wathi,
mfundisi, yiwuphi umlayo omkhulu emilayweni na?
UJesu wathi kuye,
wothanda inkosi uNkulunkulu wakho ngenhliziyo yakho yonke, langomoya wakho wonke, nangengqondo yakho yonke, yiwo lowo umlayo omkhulu lo wokuqala. Owesibili ufana lawo uthi, wathanda umakhelwane wakho njengalokho uzithanda wena. Kuleyo mlayo emibili kumisiwe umlayo wonke labaprofeti.
Sebebuthene abaFarisi, uJesu wababuza wathi,
lithini ngoKristu na? Uyindodana kabani na?
Bathi kuye,
ekaDavida.
Wathi kibo,
pho uDavida washo kanjani ngomoya ukuthi yinkosi? Esithi, inkosi yathi enkosini yami, hlala ngakwesokunene sami, ngize ngibeke izitha zakho ngaphansi kwenyawo zakho. Ngakho ke uba uDavida embiza ngokuthi uyinkosi, uyindodana yakhe kanjani na?
Kwakungekho ongamphendula. Emva kwalolu suku, kakwabe kusaba khona umuntu olesibindi sokumbuza.